sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 6 Inkwenkwezi 2024 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Silapha nje imhlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe.
Amalunga edale lephalamende asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa o-death penalty abolition bill. Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission owe Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG. Sekumise ukuphiwa kwezicoco zokugciba izifundo e-Coalition le-Columbia University kwele-Melika ngenxa yokutshengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edale lephalamende awamakomiti amabili abalisa ebona ngezemithetho lezelungelo loluntu asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa we-death penalty abolition bill. IZimbabwe iba lilizwe lesimachumi amathobami nembili lasikhombisa 87 emhlabeni jikelele ukuphuma lomthetho okwesula isigwebo sokulengisa. Ilizwe ligcine ukukhuba lesi sigwebo ngomnyaka ka-2005, kodwa sikhuluma nje kulezibotshwa eziphezu kwamachumi ayisithupha 62 esezagwetshelwa ukulengiswa. I-Studio 7 ixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMatabeleland South olilunga lamakomiti omabili la awedala lephalamende echasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abalusungule namhlanje.
Siyabhoda siyiphalamende kuhlangene amakomiti amabili, ikomiti ye-Justice Legal Parliamentary Affairs bese kusiba lekomiti ye-Thematic Committee engihlala kuyo mina, ikomiti ekhangelane lolungelo loluntu ngomthetho wesigwebo sokulengisa. Asiso sodwa esikhangelane laso, silapha sikhangelane nemithetho emithathu yesigwebo sokulengisa eyokuthi sikhweze sikubiza sithi khona phecelezi ngesokuza i-age of consent, bese sikhangela futhi umthetho okhangelane lokulungisa amafa.
Imihlangano le ijongene sibisibili.
Silapha nje imihlangano le ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe ibe ngamachumi lasitshiyagalombili, kanti emuva lapha umthetho we-age of consent ubungamachumi lasithupha. So yikho esibhoda ngakho lapha sibuzisisa. Mina ngikubona kuluhlelo oluhle, kuluhlelo lokuthi vele umthetho ngoba uyenzelwa abantu baphume babuye bazoxoxisana lamalunga abedayela ephalamende, baxoxisane ngokuthi imithetho leyi bayizwa njani, bayafisa yini ukuthi imithetho leyi ibe khona eZimbabwe.
Yiziphi indawo lapho elizakwenza khona le mihlangano njalo okwesikhathi esingakanani?
Sizabhoda kusukela namhla ngomvulo kuze kuyecina ngolwesihlanu thina silapha e March Central kusasa siyabe sise Harare abanye baya e Kadoma baze baye phetha sebe se Beitbridge becover indawo zeMandebeleni labanye becover ngapha endaweni zeMashonaland ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibhode ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibuze uZulu simbuzisise ngiyaxwayisa njalo uZulu ngiyamkhuthaza ukuthi bayabuya abe committee khona ngapha eGwanda kobulawayo eFilabusi bezolibuzisisa ukuthi lizwa njani ngemithetho leyi phakamani liyekhuluma imbono yenu nxa kuyukuthi ukhuluma umbono wakho kukomiti yeParliament ufana lo muntu ohleze edayela eParliament ukhuselekile okukhulumayo akukusindawo awubotshwa ngakho so ngakho kumphakathi kawusukume uphatheke uyebona amalunga abedayela eParliament uxoxisana lawo kabanzi
lo bekungusenator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South esikhulume laye ecingweni eseBindura Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG lapho kubhadalela indleko yemfundo eyama-school fees phambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Umbiko olotshe izolo lugatsha lezemfundo uthi abazali bayavunyelwa ukubhadalela ngemali abayifunayo njalo akufanelanga baphoqwe ukuhlawula ngedola leMelika. Lokhu kulandela imbiko ethi ezinye izikolo besezinqaba ukwamukela imali yeZIG. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS.
Silembiko evilayo ethi yona kulezinye izikole ezingayamukeliyo iZIG. Siphinde sibe leminye imbiko evelayo futhi ukuthi i-Ministry of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi isikolo ama-heads wonke ayamukeli iZIG noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugovernor we-Reserve Bank size esesithi yena izimali lezi sezisebenza zonke iZIG, i-US dollar, ibhondi kumbe i-RTGS izimali lezo kazilingani isisindo. Pho-ke isisindo esizasetshenziswa yisiphi? Sokube umthetho ethi owetmaster bengasebenzisa i-black market rate bazabotshwa. Abantwana sebengahambe ezikolo benelazi ezenileyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli kuhle, ezinye izitolo zifake rate ephezulu esingashithini uhulumende ukuthi i-rate yakhe i-13.5 kodwa ukuthi uyangena ezitolo kuzitolo izitolo zibiza o-19 lako-20. Khonokho kuzasenza ukuthi abayanga ligcine selingasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo emafoti. Abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi ikakhulu ababalisi nezisebenzi zikahulumende okuba bahola ivikiliyo mholo wabo bazashile kukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
uhulumende kanti aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabile yini imali eziholayo ngaphandle kwalokho. Kame ukuthengela ama-MPs, kame ukuthengela ama-ministers, kame ukuthengela abantu be-judiciary, kame ukuthengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu. Siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele i-heritage curriculum indlela yokufundisa abantwana besesebancane ngemali ye-ZANU-PF kusasa lusuku lokuqala lwezikolo. Kodwa-ke thina sizalubiza sithi yi-zero day. Njengoba upresidenti ekhanye ngumuntu othabela abantu abagidayo, sibone enikeza omunye umama ogidileyo enikeza 800 US dollars. Sithe-ke thina siqoqane singamalunga awe-ATUS sihambe siye ezikolo zethu siyoqoqa abanye ababalisi that abone ukuthi hayi akusiko bantu nje abagidayo lababalisi bayagida kwenzela ukuthi umholo wethu utshintshelwe ku-US dollar. Ngelanga lesibili ungolwesithathu sime ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu. Lapho-ke sizama ukufundisa size siye kuyele ekilasini mhlawu uhulumende wa abalungisi iholelo labayi 1,200 dollars. Uhulumende wamisa i-heritage study.
Selike laxoxisana la uhulumende njalo kuyathembisa ukuthi uzalalela isikhalazo ze.
Impela nempela uhulumende afuna ukuxoxisana ikakhulu inhlanganiso ezingaphansi kwe-4-0. Simbona efuna ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabozinta ukuthi wenzwani, ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo Progressive Teachers Union ukuthi wenzani. Kodwa-ke thina sithi i-constitution futhi iyasinikeza igunya ku-section 45, igunya lokubhikisha, igunya lokutraka, igunya lokuyenzani.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni owe-ATUS, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Uhulumende wengezelele umthelo wokuthumelana amadola eMelika ngendlela zakulezi insuku e-electronic transfer isuka kusilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% isiya kusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umthelo wokuthumela imali yelizwe eyamazig ilokhu ikusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Osomabhizimusi sebelesikhathi bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlise kumbe esule imithetho njengoba besithi yengezelela intengo yempahla. Ezinye ingcwethi zithi ukwengezelela umthetho lo kuzakwenza ukuthi abanengi bengasebenzisa amabhanga bewabalekele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya osebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions.
Lapha vele kusemthethweni ukuthi uhulumeni wethu vele kula abantu abangalaleliyo ngoba singakhangela nje i-basic economics ithiyona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba i-expenditure akula mnotho okhula ngama-tax umnotho ukhula nge-productivity ngabona besithi bona kwakhona igolide likhona eliningi kanti ingwane vele kusuke iqondana la bantu abama-US dollar siyazi ukuthi sezingela bona abama-nosco account ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele izimali zabo
pho lokhu kuchoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi
ukuthi ukuthi vele umnotho waleli lize usungizwa ngama-US dollars i-multi-current yikho bevele bengafuni ukuthi bayikhiphe kwi-circulation kuma-multi-currency basket ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profits ye-diaspora imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo so yikho i-US dollar idla kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabuzulu ukuthenga investment kodwa-ke engisho ukuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane ne-basic ngoba akula bantu abaningi abalama-nosco accounts so kuzakutho ukuthi-ke kuza kuba labantu abathi khona abasisasebenzisi imali yethu lapha ekhaya sesisebenzela ngaphandle kwelisha kuthenga ngaphandle kwelisha
ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo
angikhona ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani ngoba engisho ukuthi ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars singabe sikhangelele omari o-impact labo i-cocash kodwa abantu abaningi kabalawo ma-US dollars osobhizinis bona ngiwawo nxa vele kulo mthelo kumbe ngumtholi wama-electronic transfers kumbe ngumthelo we-VAT kumbe umthelo we-customs bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo
lokhu baba Ngwenya akusoze kubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga
lelo liqiniso kodwa phela njengoba siyazi ukuthi uhambe usiyathatha i-cash ebhenki lapho kulo mthelo lwama-bank charges
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions Babikwa bebanengi abantu asebekhulile labalutshwane abatsha ababanjwa ngumkhuhlane osihlasela inhlamvu zamehlo owaziwa ngokuthi eye cataract. Ingcwethi zezempilakahle zithi uyelapheka umkhuhlane lo nxa abantu bengadinga usizo lokwelatshwa masinya. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngumkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi kungakhathalekile ukuba lengevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Jafet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Amehlo angigalisa khonaphana ngisasebenza enwayizila nje ahla ngigcalisa khonapho amehlo lana lakathesilo enjalo ekuseni kumbe ntambama hhayi kungalalanga ngiyabona kuhle but emini kulapho kulephuphu ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye ngiyabe ngingasaboni kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengeza amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind ilenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungela nhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola eMelika angaba ngamakhulu amane i-$400 kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kunkulungwane lengxenye i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi Yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la, kumbe abalomkhuhlane we-high blood pressure, i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kusiya kuncipha, njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule izizinge lezinje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni. Yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kunezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lo.
Zigoqela ukuthi umuntu sebona kalufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle, ilihlo seliqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebonwa esibhedlela. Uyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenqatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingagoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukutshisa insimbi, abahlala bephandle izinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lomkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguBathabile Masuku.
Kweziphathelane leMelika, sekumiswe ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo ekolitshini leColumbia University kwelemelika ngenxa yokujengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekumele izifundi ezinye zithole izicoco zokuphutsha izifundo namuhla, kodwa lokhu kumiswe ngabaphathi bekolitshi abathe kule ngozi yokuba kuzaqhamuka udlakela ngesikhathi kusenziwa lokho. Ekolitsheni leMichigan University kulezifundi ezitshengisele kusakhiwo obekuphiwa khona abanye bazo izicoco zokuphutha izifundo. kuqhubekela phambili ukutshengisela okwenziwa izifundi njalo lalabo abasekela ele Israel sebetshengisela. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ehlala eChicago.
Ama university nje amanengi asengani alina left kakhulu ngumbono walabo kakhulu abaku side le right na ku center kweze politics yala eAmerica. So babona angani uhulumende walapha indaba leyo akayibambi kahle, indaba ye Israel le Palestine le uhulumende akayibambi kahle, babona ukuthi ngabe mhlawumbe qongosela kakhulu ku Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa Israel, ukuthi alethe ukuthula kulesana isigaba, ngoba sokufa abantu abaningi kakhulu ohlangothini lwe Palestine. Noma kwakukubi kakhulu okwenziwa Hamas ukuhlasela izakhamizi zase-Israel bebulale abantu abalinani elifika ku-1200 lokuhlanganiswa labathunjwayo. Kodwa-ke manje ekuphindiseleni kwa-Israel sokufika abantu abedlula 34,000.
Ye baba Jamela, ubona zani abantu laba abatshengiselayo bahloseni?
Abantwana basema-universities bathi akulingani lokwenzakalayo, ngoba abantu abafayo esayidini le-Palestine iningi labo izakhamizi, ngabantu makhaza, abomama, abantu besifazane, nabantwana, nabantu abakhulileyo. So ngokunjalo sebedecide ukuthi bayenze ama-strikes lapha, bavala ama-university ngenkani ukuze uhulumende walapha asukumele phezulu, azame ukufaka isandla kule mpi le phakathi kwe-Israel nama-Palestinians. Ngibona ngani uBiden naye kayibambi kahle le ndaba. Kodwa-ke njalo ngani ngiyayizwisisa ukungayibambi kwakhe le ndaba, ngoba vele i-sensitive kakhulu indaba yama-Israeli kuleli lizwe. Ngathi amaJuda lapha, indaba yamaJuda, makunamaJuda phakathi, indaba yakhona isukube nokuba sensitive okuthile okwenza kungabi lula kulaba bantu aba-electiweyo ukuthi bathathe isinqumo esibonakala singahambelani lezifiso zamaJuda. Yikho-ke okufaka uBiden esimene singalula, esimene singalula. Noma nje uyazama ukubana akhulume noNetanyahu ukuthi bayeke into yabo le yokuphinisana kubi nabo makhelwana babo. Kodwa ngeke ibe lula, ngoba influence ekhona kuleli lizwe kundaba zonke eziphathelene namaJuda isuka ibe sensitive kakhulu, ukuthi ngawungumongameli kumbe ungucongressman or anyone ongabe evotelwa akulula, akulula impela, ngoba indaba yakhona edila ne-Israel inesupport, Israel inesupport eningi kakhulu kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago. Kusenjalo okusanda kwethula ngabezindaba abeReuters, iHamas isiyamukele isivumelwano esilotshwe ngeleGibhithe leQatar ukuba kumiswe impi okwesikhatshana njalo kukhululwe abesifazana labantwana abathunjwa nyakenye kwele Israel. Kukhangelelwe ukuba ele Israel lona liza kwethula umbiko walo kusikhatshana omayelana lesivumelwano lesi. Ele Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 34,900 eGaza selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli leHamas nyakenye. Ele Israel beselilungiselela ukuhlasela eRafa lapho okulabantu abanengi ababalekela ukubhomba okwenziwa ngele Israel kwezinye indawo eGaza. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, linjani lonke bantu? Siyaphila nxa liphila, siyabonga ukusibezela indaba ezimnandi suku zonke. Ukhuluma lo Dube ngiseGwanda Ward 6 ngaphansi kwenduku Mathema. Ukhuluma lo Dube, siyabonga bakhe, sikhulana senza njalo. siyafisa ukuthi ngabe umnangagwa uyazama indaba yakhe ezimali, indaba yamaziki leyo ibe into ethengayo amaphetro. Kanti futhi siyafisa ukuthi kuvuleke imisebenzi, kade kwathiwa kulomgwaqo oza kwakhiwa obambanisa iGwanda leBulawayo ohamba phakathi lapha kuWatch 6. Hayi kasikuboni mbizo somnyaka wesingaki wakhulunywa ngakho.
Ngoba ungabhekisise elizweni lakithi akekho umuntu othemba ibhenki yaseZimbabwe. Njengalokhu esikubonayo, kutshintshwa imali ezingaki, kutshintshwa kubhonje kungena kuziki. Abantu badliwa imali zabo, baluzile abantu. Vela kula muntu ongabathemba lapha. Balaluke betshela abantu amanga bethi abo GMB bagcwele ukudla kwepenile eZimbabwe, kula muntu oyalala oyabulawa yindlala. Abantu balala bengadlanga manje. Abantu sebeqalisile ukulala bengadlanga. Kodwa bakutshela abantu ukuthi ukudla kwenele ngendlela ukuthi babusa ilizwe vele ngokungekho emthethweni, ilizwe kabalibusi kahle. Kanti kona why kuhlala kuphathelwa ama-citizen umbhobho njalo nje, kuthela umbhobho njalo nje, kuthela umbhobho kubulawa abantu. Kwabantu behambe betshelwe kahle bezwe, angithi uyabo ukuthi bayafostela abantu labo. Hayi bona abantu babafostela she, into yonke kuyafostelwa elizweni lakithi ngendlela ukuthi kakhulu umuntu obafunayo, abantu kababathengi, abantu kababathandi.
Basazi bami, basazi bami, ninjani kodwa niyaphila? Hayi nathi siyaphila. Hayi ngithi ngithanda ukuphawula ngogolide mfowethu. Uyabona ugolide mfowethu, amagama akhe awakhuluma avele angeke emsebenzini. Ukuthi kumele ubhale ukuthi abantu bekele ukukhuluma angeke emsebenzini. Kavala amafoni singabe nabo-touch screen. Ngamanje sengisi-technology. Into yokukhuluma sikakhuluma. Sithatha kuphela sisenda ividiyo, sithatha kuphela sihluthe izithombe sithumele abelungwini. Abelungu bazobona kubhethi kusezima, anye asembhathi kusezima. So yekeme kancane nje uthuma. Technology thumele sisebenza babakhulu, sisebenza khulu. Wena ungukhulu nje. So into ezikhuluma nje enzabo khulu ukuthi awucabangi, awusebenzisa ingqondo. Kho ngokukhuluma nje. Amafoni yasesebenza, technology yasesebenza. Sibaleke nje sisiza lapho manje sibhizi senza ama-technology apho esisebenza khona. Sibhizi ngama-camera, sibhizi ngama-record. So wena usuzama ukuthi wena usungavala umuntu ukukhuluma. Hhayi ima kancane juma. Ima kancane golide. Ima kancane khuluma.
Studio 7, hayi siyabonga, siyabonga abasakazi bethu. Hayi siyabizwa ukuba ubuchuma, hayi bayabusa abakhokheli lapho. Umuntu okhokhelayo uyatshelwa azwe abantu uma bekhuluma, manje lawo hhayi bakhuluma, manje bakhaliswa yilokho besigqibela abantu ukunywa. Akusiqinisa lesi into ma imbi vele iyasola bona, abavume nje ukuthi ilizwe liyabehlula, abayeke ilizwe, abanye bethathela abantwana beZimbabwe bekhokhele. Iqinisa nje eliphelileyo, siyabonga umchuma labejwazileyo ngokuhlanganisela kwami.
Labo ngabanye babaleleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ku-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo kusasa, ikakhulu indleko ebhekane labazali ngemva kokwethulwa kwemali entsha eyezika. Singake ehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliamente asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano lozulu eyokuzwa imibono yakhe phezulu komthetho osalolongwa okwesula isigebo sokulengisa. Uhulumende uthi usebenza lekomishini ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa okuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eyezike. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.